Salibonani balaleli. Igama lami nguMike Hobe. Lamhla kuhlelo labasakhulayo olel the connection sixoxa ngokutshengisela ezitaladini. Kambe abasakhulayo batshengisela ngemfanelo na. Ngenani kuhlelo lixoxe lami lomunye wami uJoniso Jani. Sitsheleni lombono wenu ngokutshengisela ukwenzakala eMelika laseZimbabwe. Lingakhohlwa ukuthi liyasithola kuFacebook, kuTwitter nakuWhatsapp. Sithumezeleni inombolo zenu kuWhatsApp yethu ukuze lithole indaba ezenzakala nsuku zonke. Inombolo yethu ngu-001-202-465-0318.